unaka impilo
yakho uyena thakatha
unaka impilo yakho
uyena thakatha
impilo le ngibemaweni bekana notwayelwa impilo le ngibemaweni uyabona na bekana notwayelwa
Oh, my name is
Queen.